Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 12 Ntulikazi 2021 ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Is still with us. We continue to see increasing numbers of both new infections and mortalities. I urge the nation to observe more religiously the World Health Organization public health guidelines.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uzulu weZimbabwe ukubana aphatheke ngokugcweleyo uhlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine. Solusabalale endaweni ezijiyeneyo zeSouth Africa udlakela lokugqekezwa kwezitolo abantu betyuntsha impahla. Esabelweni seGauteng, inkulungwane lenkulungwane zabantu zigqekeze izitolo zaseJabulani Shopping Mall eSoweto lamhla. Abantu abakhubazekileyo bamukele ngenjabulo inyathelo leziqondiso zikahulumende ezikhangelane labo ezedisability policy. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uzulu weZimbabwe ukubana aphatheke ngokugcweleyo kuhlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine esithi umkhakha omutsha waleli gciwane usuhlasela ngolaka ngalezi nsuku, ngakho ke lilakho kudala umonakalo omkhulu. Lokhu kutsho emngcwabeni wamaqhawe yesizwe uMajor General Etsai Chimonyo lo Michael Chakava endaweni engcotshwa amaqhawe e-National Heroes Acre. Umlondolozi Ndlovu uzethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Mnangagwa uthi kumele abantu bonke baqakathekise ukuzinakekela impila kahle yabo, ngoba wonke umuntu usengozini yokubulawa yi-COVID-19 esithi sokuzwa kuba nzima ngamandla kunyanga ezilandelayo. Ukhuthaza abantu bonke ababe neminyaka edlule ngamashumi amahlanu 50 ukuba bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19.
It is still with us. We continue to see increasing numbers of both new infections.
Lumkhuhlane lokhe usasekhona, siqhubeka sibona inani labantu ababulawa umkhuhlane lo. Ngikhuthaza abantu ukuba balandele iziqondiso ze World Health Organization leze lockdown. Ngifuna ukukhuthaza abantu ukuba bayihlatshwa.
Must continue to go out and get vaccinated.
Umongameli Mnangagwa uthe lokhu kumele abantu bakwenzele ukuvikela imuli zabo lendawo abahlala kizo, esithi abantu baqhubeke begqoka ama-mask lokugeza izandla sikhathi sonke. Lokhu kusekelwe ngomunye udokotela uMnumzana Garishaba, yena othi ubhubhane lwe-COVID-19 ludla ubhedu.
Ama-cases awe-COVID-19 asengezelela. Engiza kutsho yikubana kwathi kuqala ama-case ayemalutshwane, kodwa kuthe sokusiya ngenxa yama-lockdown akade khona, kodwa uhulumende uthe sethukulula izibopho ze-lockdown, sinanzelela ukubana ama-cases asesiya esengeza.
Esinye sakamuzi eHarare uNkosikazi Nomcebo Phiri uvumelana nomongameli welizwe edabeni lokuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela.
Mina i-vaccine le COVID-19 personally ngizayithatha. I'm going to take it and I encourage other people to take it because so far it looks like it's going to be our only hope.
Umnangagwa utshe konke lokhu ekhokela umbuthano wokungcwatshwa kwamaqhawe amabili uLieutenant General Etsai Absalom Chimonyo lo Michael Vu Chakava. Elinye iqhawe uMnumzana Abraham Kiwane, yena owala impi ekuviyo lebutho leZibra, ungcwatshelelayo namhlanje lapho adabuka khona eMguza njengesicelo sakhe, kodwa ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe iNational Heroes Status. Umongameli Mnangagwa uncome kakhulu amaqhawe lawa ngomsebenzi abawenzayo.
To the late National Heroes, Comrade Abraham Dumizwe Nkiwane, who is being interred today in Umguza, as well as to Comrade Michael Chakava and Lieutenant General Zai Chakanyuka Chimonyo.
Umaqhawe wethu uComrade Abraham Dumezweni Kiwani obekwa eMguza namhlanje, lo Comrade Michael Chakaba, lo Etsai Chimonyo, esibangcwaba lapha ngithi hambani kuhle bantwana bomhlabathi, lalani ngokuthula maqhawe ethu.
Ngokuthula maqhawe yamaqhawe.
Uchimunyu ubhubhe ngeviki edluleyo ngemva kokukhulelwa umkhuhlane wemvuzane. Ubesele minyaka engamachumi ayisithupha lasitwa munye munye 69. Uchakava yena wayebizwa ngegama lempini elithi Vuma Suko, waba kuqula lezandla High Command engenye inkokheli yesigaba seGaza, layo ubhubhe ngeviki edluleyo esele minyaka ephose ifike ethoba munye 78. Umnumzana Nkiwane laye obhubhe ngeviki edluleyo odume ngokuthi waba ngomunye wabaqala ukuletha izikhali elizweni lisabizwa ngokuthiwa yi-Southern Rhodesia ngomnyaka 1962 ephansi kwe-Special Affairs yebandla lezaphu, kodwa ilizwe lithola uzibuse ngomnyaka 19 kazange angene kubutho loba kuhulumende. Ekhuluma kulumngcwabo, uMongameli Mnangagwa uthi uZulu kumele afunde kumaqhawe lawa esithi uyathokoza ngomsebenzi wamaqhawe lawa ethi ukuvikela kwelizwe kuyinto okumele iqakathekiswe ngumuntu wonke. Ngimele iThito 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ugatsha lwezempilakahle lumanye nelo lwekhansile yakoBulawayo ukusungula uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela ukubamba iCOVID-19 kusukela lamhlanje emakilinika aleli dolobho. Asebehlatshwa khathesi ngabaqalisela kuminyaka elishumi lathoba minembili 18 emizameni kahulumende yokuthi wonke umuntu afinyelele ukuhlatshwa ijekiseni le. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ikoBulawayo.
Umabhalane omkhulu wekhansili yakoBulawayo umnumzana Christopher Dube wethule umbiko oveza amakilinika alapho abantu abangafinyelela ukuhlatshwa ijekiseni e-COVID-19 vaccine. Amakilinika la ngabalisa iNorthern Suburbs eNtumbane, i-F. Watson Princess Margaret Rose, iMzilikazi eMakhandeni, eMagwegwi Country Park, iPhumula, iPhumula South, iNjube, iLuveve, iNkulumane, iMaqhawe, iNketha, iChabalala, iDr. Shenan, iPhelandaba leKami Road Clinic. Izibhedlela ezibalisa iUnited Bulawayo Hospital izabe ihlaba iSinopharm dose 1 lo 2, iSinovac udose 2. Isibhedlela sempilo Central Hospital sizabe sihlaba iSinovac dose 1 lo 2, kuthi iSinovac uzatholakala udose 2. Esibhedlela seIngutsheni kuhlatshwa udose 1 lo dose 2 weSinopharm kuphela. Umqondisi wezempilakahle edolobheni lakoBulawayo uDokotela Welcome Mlilo uyachasisa ngohlelo lwabo lolu.
IBulawayo Metropolitan Province kuqalisa namuhla iqale i-mass vaccination campaign lapho esiyabe sikhangelele ukuthi wonke umuntu ofuna ukuthi athole i-COVID vaccine ayenelise ukuyithola le vaccine from ama-local clinics. Ama-central hospitals abe yiwo akade seyithola esenika ama-vaccines layo azakontinya enika abantu ama-vaccines.
Ophila ngokuthengisa unkosikazi Debra Mukasa uthi sebekhulumisane le-council ukuze labangela ncwadi zokuthengisa benelise ukuhlatshwa.
Bezakhulumisana le-city council ngohlelo lonalolu lokuthi abanye bethu kabakabi lama-license, vending license. So bekuluhlelo olusakhulunywa yi-city council, but kuthena sokuseya emini abanye kade belama-membership card awe-BV TA or receipt bahlatshiwe. So besikhuthaza ukuthi abantu ama-vendors ngaba join ama-associations kuba lesiqiniseko sokuthi association enxa ivele isaziwa isithi council kumele ibasize.
Umsekeli kameya wakoBulawayo uCouncilor Mlando Ncube ukhuthaza ukwengezwa kwenani lamajekiseni.
Siyabonga uhlelo lokulethela umuthi wokuvikela igcikwane le-corona okubuye kulabo abazisebenzelayo esithi ama-informal traders. Kodwa sithi thina i-15,000 leyi incane kakhulu ngoba ungakhangela ama-informal traders bayedlula ama-30,000. So besicela kubuye njalo kube khona zonke indawo.
Umbiko wabekhansili yakobulawayo uveza ukuba lolu hlelo abalusungule namuhla lugoqela abasakhulayo asebeneminyaka elithumi lathoba minemibili 18 kusiya phezulu. Lisiyatshona ilanga layizolo ugatsha lwezempilakahle lukhuphe imibiko ethi kulabantu abahlolwe babanjwa igcikwane le-COVID-19 abaphose bafike inkulungwane eyodwa 912 kwathi abaphose bafike amashumi ayisithupha 59 babulewe ligcikwane leli. Abantu abaphose bafike inkulungwane ezingamakhulu ayisithoba mnemunye 895,980 sebehlabe ijekiseni lakuqala elipha umzimba amasosha amelana le-COVID-19 kuthi asebehlabe okwesibili sebephose bafike inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 595,417 lisiyatshona ilanga layizolo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhulumende weSouth Africa namhla uthumele abebutho ezitaladeni uyazama ukuqeda udlakela kanye lokugxekezwa kwezitolo abantu beyintshontsha impahla. Udlakela lolu luqalwe ngabasekeli bakamnumzana Jacob Zuma owake waba ngumongameli waleli lizwe ngeviki edluleyo lapho abatshise khona izimota esabelweni sakwaZulu Natal njalo babhidliza impahla ebiza izigidi lezigidi zamarandi besithi bafuna uZuma akhululwe. Udlakela lolu solusabalale endaweni ezishiyeneyo zelizwe ezigoqela e-Gauteng lapho inkulungwane zabantu ezigqekeze khona izitolo esejabulani shopping mall eSoweto lamhlanje zatshontsha impahla egoqela amafriji, ukudla, izigqoko lokunye. Umsakazo we-SABC ubika ukubana endaweni eziningi zaseJohannesburg bezivaliwe ngenxa yodlame lolu. Kanti-ke lo dlakela beluqhubeka njalo kutshiswa izimota kwezinye indawo. Umongameli Cyril Ramaphosa ukhangelele ukwethula umbiko ekhuluma lesizwe ngalolu dlame namuhla. Luqhubekela phambili nje lolu dlakela umthethwandaba we-Constitutional Court oyiwo ogwebe uZuma kubana abhike okomnyaka lenyanga ezintathu ubuhluza isicelo sakhe sokuthi isigwebo lesi sibekwe eceleni akhululwe. Umongameli Cyril Ramaphosa usole wenzakalayo lokhu. Ukuhlaziya lolu daba umthungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxelelwela amalungelo oluntu ose-South Africa mnumzana Mthulisi Anana.
Esikubonayo lapha abantu betshontsha izinto begqekeza bezabalaza kulento eziningi phakathi bangaba bekhona kade belesifiso sokutshengisela ngokungasuthiseki ezintweni ezithile ezenzakeleyo eSouth Africa ikakhulu kubotshwa kukaZuma kodwa ngenxa yokuthi kuvela abantu khanya balezinto zabo abangazithandiwe ezinye labanye futhi khanya ngabantu abalambileyo abanye vele izigebenga ezihlala zilinda amathuba nje yikho okwenza sicine sesizibona sesiphakathi komumo lo esiphakathi kwawo.
Umongameli Ramaphosa sibone izolo esola kakhulu loludlakela sithi luphehlwa ngabantu besebenzisa ukukhethana ngemihlobo esingathi tribalism. Ungathini ngalokho?
Indlela akhuze ngayo mina iyangisolisa okuyikho kube imbangela yokuthi abantu baqoqane akakuboni yena uzibonele abantu abaqoqana ngokomhlobo abangamaZulu yikho ukubona ngani khona ukukhana ukukhuza kwakhe laye akutshengisanga ukukhalipha akutshengisanga ukuqedisisa ukuthi udubo luvela ngapi abantu bazaqhubeka ngoba ngendlela akhuze ngayo ubengani uyabahlokoza ubengani uyeyisa ubengani kalandaba lo ukuthi abakubhikishela kuyini angikhole ukuthi ubeqedisisa kuhle udubo lukhona lokwenza abantu babhikisha yikho sizabona abantu beqhubekela phambili. Okunye futhi indaba ze lockdown kuvaliwe umhlaba abantu bazondela ukuvalwa kotshwala isebethole into yokuthona begwejisa besenza beganga.
Ukuthunyelwa kwamasotsha ezitaladeni osokwenziwe ubona kuphathisa na?
Ngangikholwa mina ukuthi uhlupho oluse South Africa luzaqedwa ngamasotsha emgwaqweni. Ukungena kwamasotsha kuza yenza abantu bavungame ngamandla, kuza lahleka imphefumulo eminingi. Sibone lo Julius Malema esincaso kungena amasotsha labo ibandla lakhe likhokhela lizangena emgwaqweni. Okutshengisela ukuthi khona udubo olukhona asodubo olufuna amasotsha phakathi. Ludubo olufuna abakhokheli bahlale phansi, bakhulumisane, bazwelane labantu, balalele futhi lokuthi abantu bathini. Ukufaka amasotsha sokungenza uhlupho lolesilukhangeleyo olokutshontsha luqhubeke lusiya phambili. Abantu sebeza babegijima bebhoda lapho ngela amasotsha khona. Anti khathi esikuse eJohannesburg leKwaZulu Natal sezabonela kwamanye amaprovinces abantu sebesiyatshontsha khona ngoba kula masotsha. Ngenxa yokuthi uhlupho olubafaka emgwaqweni olubenza batshontshe balute, amasotsha angeza ke alusolve, lusolve ngabakhokheli bepolitiki.
Umnumzana Mthulisi Yanana ulwela amalungelo kaZulu. Lapho ke limuzwe ixoxa lo Ntungameli Nkomo we Studio 7. Live talk lamhlanje sikhangela uqansa kwenani lasebefunyanwa bele coronavirus eZimbabwe ngalezi nsuku, ikakhulu umkhakha omutsha weDelta variant. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zaseColorado kwelemelika zibika ukubana akula bufakazi bokuthi abantu abane ababotshwe ngolwesihlanu besetheswa icala lokufunyanwa kwezikhali bebengaba yingozi enkulu. Kufunyenwe imbhobho lenhlamvu zombhobho okuhle kwathathwa ngamapholisa okumbalwa kwenye iwetela lapho okade kuhlezi khona abeqembu lomdlalo webaseball. Umeya wesiqinti seMiami-Dade County uDaniela Levine Carver ubike izolo kubana inani labantu abafele engozini yokudilika kwesakhiwo sestezi eseChaplain Towers ngezansi yeSurfside esabelweni seFlorida kwelemelika bese lifike kumashumi athoba nomunye 90 izolo. Abenkampani elungisa imithi ePfizer babika ukubana sebeqoqa lokuhlangana leziphathamandla zikahulumende welemelika ukuze bakhulumisane ngejekiseni lesithathu lokuvikela umkhuhlane owe-COVID-19 ele-booster shot abathi lingadingeka kusikhatshana esifitshane esilandelayo ngokuqhamuka komkhakha omutsha we-Delta variant. Umphathintambo wezobudlelwane be-Russia lamanye amazwe omhlaba uSergei Lavrov uthi yena eleSudan selilungiselela ukulobelana lelizwe lakhe isivumelwano sokuvumela eleRussia ukuvula inkamba yebutho laselwandle kulelo lizwe. Abantu abakhubazekileyo bamukele ngenjabulo inyathelo leziqondiso zikahulumende ezikhangelane labo ezedisability policy, bekuthaza ukubana ulungisiswe umthetho ohambelana lazo ukuze bephathiseke ikakhulu kwezempilakahle. Intethelezindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Abakhubazekileyo bakhala ngobunzima ababhekana labo empilweni okugoqela ukuzinakekela kwezempilakahle lokudingakalayo ngenxa yokukhubazeka kwabo okunjengama-wheelchair, ama-crutches, ama-sunscreen lotion lokunye. Umnumzana Abraham Mateta okhubazekileyo njalo eliqethelelwe lamalungelo abakhubazekileyo uthi kuyajabulisa ukuba kupholisa esanda kwethulwa nguhulumende kulesiqondiso 3.7 esibanikeza ilungelo ukuba bathole ukwelatshwa kungelambadalo ezibhedlela zikahulumende.
Kuyadingakala ukuthi kuma-training programs kube lezi nhlelo eziphathelane labantu abakhubazekileyo, njalo lokwenza ukuthi nxa kudingwa abantu okumele batrenwe ukuthi bayenze into zempilakahle kuba ngamanesi kumbe ngamadokotela, kumele i-15% yabo kube ngabantu abakhubazekileyo. Ngingakwazi ukuthi kuza kwenzakala yini lokhu ukuthi bayenelise ukufikisa inani lonalelo.
Ukubekethwa okuqakathekileyo yokuthi isikhondiso lezi zilandelwe njalo zisekelwe ngumthetho zibasebenzele kungapheleli kumibhalo kuphela.
Okwakhathesi ngibona ngani isinqumo lesi siyasilela ekutheni akulamthetho ophathelane nabantu abakhubazekileyo esiyameki kuwo. So kuyadingakala ukuthi umthetho ophathelane labakhubazekileyo kumbe esingayithi yi-Persons with Disabilities Bill elungiswayo kathesi iyenzwe ngesiphangephange ngoba yiyo ezayenza ukuthi isinqumo lesi sibe namandla.
Uhlangothi olukhangela ngabakhubazekileyo kuhulumende lwazise kunsukwane ezisanda kwedlula ukuba umthetho osalolongwa owebhili sebewudlulisele phambili kumaqotha kahulumende njalo uzadluliselwa nakudalela abaphathi ntambo. Usenator Watson Cooper omele abakhubazekileyo edalela esenate uthi lokhu kungaphathisa kakhulu ngoba befuna ukubona abakhubazekileyo bephathiseka ikakhulu kwezempilakahle.
Sabi la lento ukuthi umuntu angaya esibhedlela abhalelwe iprescription kuthiwa ahambe ayothenga umuthi yedwa. Kumele uhulumende ahle afake imali ibhadalwe khonapho khonapho, ibe le guarantee ibhadalwa khonapho.
Umnumzana Masimba Kuchera, umqondisi wenhlanganiso ekhangela ilungelo labakhubazekileyo e-Center for Disability and Development, uthi ubona ibhili elungiswayo le inganceda ukuqinisa iziqondiso zepolisi ezisanda kwethulwa.
Ngoba nxa kuyikuthi umuntu kumele asebenze, kumele azincedise, kumele acontribute ku-economic development, kumele abe ngumuntu oqinileyo, umuntu ophile kahle. So kuqakathekile ukuthi uhulumende azame ngamandla akhe wonke ukuze abantu bonke bancediswe, ikakhulu abantu abakhubazekileyo.
Uhulumende walungisa ipolisi yabakhubazekileyo wayiveza ngokusemthethweni elizweni zimhlaka 9 Nhlangula lonyaka. Okwamanje usekulolongeni umthetho ohambelana layo ngenhloso yokuphathisa kulolu daba kuhambelana lesisekelo sombuso esikhona. Kwele Zimbabwe, abantu abedlula isigidi 1.4 million babikwa bekhubazekile ngendlela ezitshiyeneyo, njalo iningi labo liphila ngokuzisebenza. Ngimele isitudio seminyakale ngimasikita.
Ngesikhathi inani labatholakala bele COVID-19 abenhlangothi ezijeneyo zempilo maxwayisa uhulumende kubana atholize uzulu ulwazi olupheleleyo ngalolu bhubhane, hatshi ulwazi olugcina ludida abantu ingqondo njalo lungazwisiseki. Yinthethele zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu thaba ngokugcweleyo.
Abasebenzisana lozulu bathi lanxa inengi labantu kungasebe siyahlatshwa ijekiseni le-COVID-19 vaccine ngemva kokunanzelela uqonga kwenani labatholakala belalo lasebe lahlekelwe yimiphefumulo, bakwenza bengelalwazi olupheleleyo ngaleli gciwane. Enye yalezinhlanganiso ngelwela ilungelo lezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, unobhala wayo umnumzana Jafet Moyo upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Siyakwazi ukuthi uhulumende uyakhankasa ukuthi singazivikela njani, abantu kufanele be-vaccinethwe. Ngumkhankaso besingakaze siwuboneke umthetho othi wonke umuntu kufanele abe le certificate ye vaccination. Okukhulunywa kuma political gatherings nxa kungazangeke kudlule eParliament asomthetho, uPresident ngakhuluma akubonayo umbono wakhe. Ngumbono wakhe kodwa kufaneleke kube ngumbono ongawuhambisa eParliament ube ngumthetho.
Kodwa umqondisi wequla lenhlelo zokulondolozwa kobhubhane lolu, uChief Coordinator for the National Response to COVID-19 Pandemic in Zimbabwe, uDr. Agnes Mahomva, uthi ukuyekethisa kwabantu kwezokuzinakekela lokungasalandeli iziqondiso zabenhlanganiso eye World Health Organization lezikahulumende yikho osokudala inkinga ezibhekane lelizwe okwamanje.
We need to make sure that we are complying with all the recommended measures if we are
masiboneni ukuthi siyazilandela ngendlela lezo iziqondiso zokuzivikela masifuna ukuthi luphele lo lubhubhane. Singathintani, sigeze izandla ngesepa, siyehlatshwa lelo jekiseni ukuzivikela kulolu bhubhane. Likhumbule ukuba ijekiseni livikela ekuthini ungaze walithatha igcikwane. Lanxa ungalithatha ijekiseni leli liyakuvikela ekuthini ungakubambi ngamandla umkhuhlane wakhona, njalo ivikela ekuthini ungaze wacina usungoya esibhedlela lokuba ungaze walahlekelwa impilo.
So it is so critical that we do all this.
Kwasekelwa ngumeli weluveve edale lephalamende unkosikazi Stella Ndlovu.
Sikhulume lezimuli zethu ikakhulu abatsha. Nxa ngibhoda phakathi komuzi ngiyahlangana labo, ngime ngikhulumisane labo, babe vele bengagqokanga amamaski. Baya kuphendula bakutshela ukuthi MP iCovid ibulala abantu abadala. Kodwa othi ngithi mina ngikhuluma nje namhlanje ukhona omutsha obhubhileyo. Yikho ke iCovid kayikhethi. Njalo sinanzelela ukubana ezibhedlela zethu kungena ubaba, kungena umama, kungena abantwana.
Kodwa esinye isakhamuzi emzini webudiriro edolobheni leHarare, umnumzana Victor Dube, uthi aluba kwathunywa abezempilakahle ukuba babe yibo abangena ebantwini ukubafundisa ngengozi ekhona ngalolu bhubhane.
Sokusenza ngathi bayancindezela abantu njalo bazama ukuhamba abantu ngamandla ukuthi benzisa ntando yabo ukuthi yenzanini lokhu lalokhu lalokhu. Kuyalezi gaba eziningi uhulumende ezokuthi nxa kukhulunywa ikakhulunywe ngendlela enje.
IZimbabwe njengawo wonke amazwe angezansi yezwekazi le-Africa ihlaselwe ngolaka ngumkhakha omutsha we-COVID-19 obizwa ngokuthi yi-Delta variant. Uhulumende uthi yena wenza konke okusemandleni akhe ukuvikela uzulu kulolu bhubhane, okugoqela ukuthenga amajekiseni amaningi okuzivikela kuleli gciwane. Ngeviki edluleyo wamukele izigidi ezimbili zamajekiseni lawa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kwezemidlalo, abalandeli bomdlalo wenguqu bayakhonona kakubi besola umqeqeshi weqembu lesizwe elama-Warriors Koloka ngokungadlali kuhle kwaleli qembu ikakhulu khathesi kumncintiswano owekhosafa okulakho kudala ukuthi leli qembu liphume kuwo. Intethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Indlela iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu eliqhuba ngayo kumncintiswano lonyaka wenkezi yekhosafa isidale inkulumo ngomqeqeshi walo uDrav Goloka Rusich kubalandeli bomdlalo wenguqu. Kumidlalo yenkezi yekhosafa iqembu leli selidlale imidlalo emithathu laba ngujikelo bhanqa kabili lanqotshwa emdlalweni uwodwa. Ekhuluma ekupheleni komdlalo wesithathu odlalwe ngeSonto, wona ophele iqembu leZimbabwe linqotshwe ngethiwe kanyange leNamibia, uLoka uthe ithemba lisasekhona ukuba iqembu leli lingadlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano.
I'm still happy with the things I saw.
Ngiyajabula ngekubonileyo emdlalweni. Iningi labafana laba ngabasakhulayo njalo lesi sifundo esihle kubo. Kumele siqhubekele phambili silwisa mhlawumbe impumela yemidlalo ezayo ingahambelana lathi. Kwazi bani kungenzakala izimanga emdlalweni wokugcina sizithole lathi sesiphutshe sisendaweni yesibili engalaneni yomklomelo. Kuzwekazi laseAfrika loba yiliphi iqembu lenelisa ukunqoba yiloba yiliphi elinye, njalo kuzamele sibophe sigcine emdlalweni wethu okugcina.
Iqembu lama-Warriors selidlale imidlalo elitshumi lanye liqeqetshwa ngumqeqetshi uLoka oyisizalwane selizwe leCroatia. Njalo kuleyo midlalo linqotshwe emidlalweni eyisithupha laba ngujikelo bhanqa, emidlalweni emine lanqoba kanye. Wacubungula ezemidlalo uWashington Spanda uthi uLoka kungcono inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ichiyane laye ungakawonakali kakhulu.
Irekhodi yakhe ke iyazikhulumela ukubana ke lo ngumuntu owehlulekayo. Ngakhe ke sikhangelele ukubana ke laba bayibo abasikhangelelayo ezemidlalo Zimbabwe Football Association ngesiphaziphazi babone ukubana ke hayi bamkhulule yazibuyelele kibo. Ke kudinga omunye ozasiqhuba ngoba ke singahamba laye uLoga angiboni sisiya ndawo njengesizwe.
Abaningi kabi abalobe emakhasini okuzilibazisa webulenjini bekhuthaza ukuba uLoga akakhonjwe indlela eyakubo ngemva komdlalo weqembu lama-Warriors lapho elitshaywe khona ngethukanyange leNamibia. Phambilini kwalo mdlalo iqembu leli belibe ngutshikilo bhanqa 0-0 lele Mozambique laphinda laba ngujikilo pangatu katu lele Malawi emdlalweni walo wokugcina wesibaya sika group B iqembu leZimbabwe lidlala lele Senegal ngolwesibili amaqembu azaqeda ehleze endaweni ezimbili eziphezu kwengalane kwisibaya sika group A la kwisibaya sika group B yiwo azadlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano wenkezo yeCOSAFA ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini
singeke ehlukane izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uzulu weZimbabwe ukubana aphatheke kuhlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine ngokugcweleyo. Solusabalale endaweni ezijiyeneyo zeSouth Africa ukudlakela lokugqekezwa kwezitolo abantu bentshontsha impahla. Esabelweni seGauteng khona, inkulungwane lenkulungwane zabantu zigqekeze izitolo zaseJabulani Shopping Mall eSoweto namuhla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.